isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 23 kuMfumfu 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Into etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesisizane nalo kangaka. Siyatshengisa nesobalo ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo.
Bathabe okumangalisayo abakubandla leZANU-PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by-elections.
Ukhetho lwamatova lensiza luveze iphutha elikhona lakusa isilwane siphila ngegazi labantu esiyiZANU-PF.
Abakumabandla aphikisayo bathi eleZANU-PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi zizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Sanathulela izamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe eleCitizens Coalition for Change ezigabeni ezinhlanu kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba ibandla leZANU-PF linqobe esigabeni se-Insiza, eMatopo, Buhera, Takawira, eNkabazwe kanye leGuruve. Ibandla le-CCC lona linqobe eMutare, esabelweni seManicaland. Kuward 4 esigabeni se-Insiza, uMnumzana Daniel Dube webandla elibusayo uthole amavoti afika phose amakhulu ayisithupha 578, kwathi uMnumzana Augustine Gumede we-CCC wathola amavoti edlula kancane amakhulu amane 415. EMatopo kuward 2 uMnumzana Frederick Siwela okubandla leZANU-PF uthole amavoti afika phose inkulungwane 934, kwathi uMnumzana Sindiso Ngwenya obemele ibandla le-CCC wathola amakhulu amabili lamathuma isikhombisa 217. UMnumzana Liberty Nyirongo obemele ibandla leZaphu uthole amavoti angamathumi amabili lanhlanu 25. Bacelise kakhulu abakubandla leZANU-PF ngempumela yokhetho lolu. UMnumzana Christopher Mtswangwa uthe kulamanye amabandla angafuni ukunqotshwa kukhetho. Uphinde wathi sebengena emadolobheni lapho abazangoba khona kukhetho oluzayo. Lokhu kusekelwe ngumnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF.
Into etshengisayo ukuthi lapho esiyakhona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesisizane nalo kangaka. Siyathengisa nesobalo ukuthi iZANU-PF izanqoba kukhetho olulandelayo, ukhetho luka-2023. Yiyo nje ngathi la-ke lokuyisandulelo sezinto ezilandelayo kithi ukuthi umumo wezinto undani ku-ground. Nxa abantu bekhuluma lokhu nalokhuyana but hayi iZANU-PF ikhona ku-ground ibambile.
Ye, kodwa abanye abantu bathi phela kulodlakela oloba khona eMatobo kanye leInsiza yikho iZANU-PF inqobile, batsho njalo phela Gawule.
Hayi, ngabantu labo abathi gips ngabona benqobile lapho banqobe khona bethi hayi inqoba bengavumi ukuthi lamhla kuthiwe khona banqobanga njengalokho anti bake ebeselebrate amadezi bala bethi banqoba ngale ebulilima kanti namhlanje ukuba yenza bethi bona abanqotshwanga yikuthi bona bavume ukuthi ukhethe ngabe nqotshiwe bavume ukuthi banqotshiwe bethi bekhuluma bethi beqatshwa ngomunye kids beqatshwa ngomunye umumeni ezingalo njalo bamele bekhule kupolitics kids ukuthi bavume ukuthi umumo wezinto uma bengena kupolitics bavume ukuthi bazahlangana nakho khonoko abayahlangana kwindifomok ukuthi nxa bethe bangazaphumelela bavume ukuthi hhayi abayenzanga kuhle kumbe badliwe kukhetho ekhethweni abavume nje bengayihlabela indima yasuku zonke nje ekhona ikakhulu esiyizwayo kuzo zonke indawo nje Afrika ukuthi wonke umuntu uma edliwe ukuthi asedliwanga asiregiwe.
UMnumzana Belief Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxe laye ekobulawayo, sixoxe njalo lo mnumzana uSithalo Siziba okubandla leCitizens Coalition for Change.
Esikubonayo kubana sivoteke kukhetho oludlileyo ngempelasonto ngaphansi kobunzima obukhulu Nina ukubana ke iZANU PF yaqala ukuba violent nokusebenzisa udlame nodlakela ikakhulu ke kuviki ezimbili ezidlulileyo. So ukubona kulabantu abaphuma under such difficult conditions bevuma ukubana thina sivotela inguquko despite ukuthi iZANU yasebenzisa kulandela number one kwaba ke ne-violence ikakhulu ensiza yasematopo. Number two ukusetshenziswa ke kwenhlanyelo lama-input ebonaisa against abangavoteli iZANU PF. Number three ukusetshenziswa ukuabhuza ke kwama-different issues of government okufana lama-traditional leaders nabanye ukubana kuyekhithela abantu nokuhlukumeza abantu. Kodwa-ke kulabantu aba-breva out and came out bavotela-ke isikhuthiye kuyinto-ke esithakazelayo kakhulu sibabonge njalo sikhangelele ukubana sishiya phambili kunezinto okufane zilungisise.
Ye khonapho ungakafiki khonapho-ke akutsho ukuthi nxa sesikhangele khonapha akusoze kuphume kunjalo kukhetho luka-2023 ukuthi vele seliyahleli nqotshwe endaweni eziningilezi.
Ufanele ukubana silungise indaba yama-reform esikuveza-ke leyo jikelele kuzimbabwe yonke labantu bonke abaprogressive ukubana-ke nxa kungela ama-reforms ukhetho ezimbabwe uremain a problem ngenxa yokubana-ke ukhetho luyenziwa kule violence of that level luyenza kube nzima ukubana abantu be-brave out bephume. Kodwa-ke unanzelela ukubana-ke okunye okwenza ukuthi kube yinkinga ukuthi la ngama-violation ngomhlobo wakoma-violation ale nkinga ze-apart. Number two kule nkinga yokubana iZANU PF antu yabona ukuthi imoto ezazise matopo imoto yazavele emashonaland central nemashonaland west ngenxa yokubana they were able to concentrate lapha bebekwazi ukuthi bebane-flexibility yokudliwa.
Umnumzana uSitalo Siziba ukubandla le-CCC sixoxelaye eseHarare. Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu uyakusekela okwethulwe nguSiziba.
Thina saya empini silwela ilungelo labantu bakithi ukuthi bathole ethiwa universal suffrage, one man one vote, yikho kwakuqala. Okwesibili sithanda ukunanzelela ukuthi ukhetho lwematoba lensiza luveze iphutha elikhona lavusa isilwane esiphila ngegazi labantu esiyiZANU PF. Udlakela esilubonileyo ematobo ensiza ludlakela esafuna ukulubona ngesikhathi sikabhubhrawu kusikhumbuzile kakhulu. And kwenzakale ubuhlungu kwakhona, kwenzakale umongameli ekobulawayo ekhuluma lamaezinduna esithi kulo hlelo lokuthi kulungiswe kudaba lwebhubhrawu kunje, kodwa bona bebebhizi beyiphinda leyo bhubhrawu.
Singathi-ke kuyo phambili-ke ubona njani kungenziwani ngakhona okhuluma ngakho udlakela lento ezinjalo?
Uyabona inkinga esinayo ngeyokuthi abantu esincintisana labo uhulumende waseZimbabwe, inkinga ekhona yokuthi akalawo amaqhinga, akalayo amapolicy mhlawumbe angawathengisa ebantwini. Into aseyiphethe kathesi ludlakela lokusebenzisa ama-state resources ukuthi nxa bengatshaywanga abantu uyabathenga, nxa engabathenganga uyabethusela. Kusetshenziswa ama-government structures ahlanganisela amapolisa, amasosha lezinduna zonezo. Okubalulekileyo esikukhumbuzela abantu bakithi ukuthi beqhubeke berejiste ukuvota.
Umnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, sixoxelayo ese-Johannesburg kwele South Africa. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlelo wokagesi ngedola leMelika. Iphephandaba leSunday News libika ukuba umqondisi wenkampani le, uMnumzana Eddington Mazambani, wethule umbiko lo izolo. UMazambani uthe kukhanya engani sokuzaba lula ukuthi abantu behlawulele umlelo wokagesi ngedola leMelika kumbe eleZimbabwe. Kodwa bayakhala abantu abaningi abathi inkampani le ifuna ukuvimba ukuthi uZulu ahlawulele umlilo kagetsi ngedola lakho leZimbabwe. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe loNkosikazi Patricia Shabalala, okuhlanganiswe izakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association.
lokubuki kakhulu kunzima ngoba akusho wonke olomntwana ongapho utholakala khona amayesula abamenzela abanabantwana bona abasegoli kunzima kakhulu kithi ngoba layo isithi icouncil uthi layo funa amayusa yonke indawo lapho esihamba khona kufeka amayusa jayena leyo r t g f yakhona ngayikho iyahlupha kodwa iqiniso eliphelelelo njengazakhamizi njengabantu abasezimbabwe sithwele nzima asinayo yona le imali okuthiwa liyusa kuza kugcwalisa nzima kakhulu njengoba sivele singabayanga sosizaba ngabayanga ngamandla kushithi abaninga soze sibe sisasebenzisanga ivesa sosizazibasebenzisa umpilo phandle amafriji ama-t v konke lokhu sishiyane lapo
kodwa ngosikhangele sibili abantu bangalithatha ngaphi idola lemeka khonapho kuze ithi babhadale khonokho
Ah, kunzima kakhulu ngoba lanxa wazi ube layi akatgf yakhona yona leyo uthi zama ukuyayintshintsha kunzima ukuthi ungafinyelela lona lelo yusa elifunekayo ngoba kuyimali eningi kakhulu singeke sibithola sinalo vele
pho manje ubona ngazani indaba bekhuluma khonokho ukuthi likwenze khonokho ukuthi kubhadalwe nge-US dollars
bona njengoba sebehlulekile mthetho wabo bayihluleka ngoba amagetsi wona ahlezi kucitshiwe uthe kutshentshe lapha uthe kunje kwathi kwathi Zeba siwathola amagetsi siyahlupheka lanxa siwathengile sesiwathenga sizithengela ngamagetsi sicina uphosa uqeda iviki lingakazi so nje ikusikhathaza nokusihlukumeza nje lokuthenza siphile singaphilanga kuhle ngoba phela umlilo kawuqakathekile amagetsi kawaqakathekile
singathi vele kubiza malini ukuze umuntu asebenzise umlilo kagetsi asithi-ke ngeviki
wakhwezwa phela akumele ukuthi ngeviki kumele zibone ukuthi lama 30 usa khonapho ngoba kwakhoze kuyizinto kwakhona mina-ke ngasebenzisa kuselaphana bengibona ukuthi kumele ukuthi ngeviki ngibone ukuthi ngilayo imali yona bengaza 30 usa ngifake ngoba nabantwana bayadlalisa
unkosikazi Patricia Chabalala ukunhlanganiso yezakhamizi yebulawa Progressive Residents Association sixoxe laye ekobulawayo Uhulumende ubika ukuba uyashaya amafidi Mnangagwa umzukulu kamongameli Emmerson Mnangagwa kasekho ubhubhele esibhedlela eHarare namhlanje uyashaya umntakasini Mnangagwa singakangeni kwisigaba esilandelayo singesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umkhokheli wakwele China uXi Jinping ukhethwe namhla ukuba akhokhele ibandla le-Communist Party okwesikhathi eside besebambe isikhathi lesi okweminyaka elitshumi kuvame ukuba umkhokheli ajiye isikhundla lesi engenelisa iminyaka elitshumi amazwe entshonalanga athi uhulumende wakhe ukhahlameza uzulu ele-Ukraine lithi ibutho lakwele-Russia libhomba ngamandla indawo eziphehla umlilo kagetsi okwamanje lithi abantu abafika isigidi lengxenye 1.5 million abalamlilo kagetsi lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters abezindaba abe-Associated Press babika ukuba sekudingwa umkhokheli omutsha kwele-Britane kulandela ukuthiywa kwesikhundla lesi unkosikazi Liz Truss ngeviki ephelileyo uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sibonakale ke ejotsholo lapho esikhuluma khona lo mnumzana Thembelani Moyo ohlala yena eGwarayi eLupane baba Moyo usakwamukela kuhlelo kunjani baba
ayitaphila babatu
akusitshele ke ngabantu asebekhulile ukuthi okukhulu labogogo kambe lokhu besadlala umdlalo wabo kudala sibili ekulayeni abantwana lento ezinjalo
kulamalanga siyazi ukuthi abantwana sebanikezwa amalungelo abo kuba nzima ngoba imilayo eminingi sivela kuhulumeni so kuba nzima ukuthi abadala ikakhulu o-anti okhulu njengakho nje ukuthi abantu babekhuliswa njani ukuthi betshele abantwana ngendlela ababekhuliswa ngayo ngoba nxa uthi abatshela abantwana bakathesi bathi lokho sokuyizinto zakudala akusakhambe landa
pho manje abantwana balawa ngobani kona
sakulemthetho ama rights abo wona la akhona sokulezi sanganiso ezinye ezibuya lemthetho eminye engahambelani loku lamasiko ethu ngendlela abantwana ababekhuliswa ngayo kasithi kathesi kunje abantwana sebevunyelwa kwakuzila kudala ukuthi umntwana lokho ukuthi ngasithi umntwana oyinkazana ephomba ukuphatha nje ilokhu okumncedisayo ukuthi mhlawumbe sengene ebuntwini bokuba yintombi kathesi ubona abantwana sebephomba ukuhamba bekuphethe nje akusazili akusahloniphisi sokuyinto nje ngendlela zemfundiso yokuthi abantwana sebenamalungelo lowo impucuko le esikhona emhlabeni
ye phose lokugcina baba Moyo
hayi sikhangelela ukuthi abantu ikakhulu abantwana bengaguquki ebuntwini ikakhulu ebuntwini amasiko yinkalakatha iculture kumele ukuthi bebambelele kukhona okuthana kwakudala ukwenzela ukuthi imvelo nokunye nje kuhambelane nobuntu bethu thina abantu ikakhulu abantu abamnyama abansuku
namhlanje besilo mnumzana Thembelani Moyo ukhona ngaleke eKwarayi Village lapha hlala khona kuthi kwamanje usejotsholo sibonga kakhulu Moyo ungadini lokusasa
siyabonga
abadala
Sizwe ezokholo lwesiKristu silonto kwamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo uvuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Lamhlanje silobaba ubusane Sibanda.
Sibonge baba Nkomo labalaleli. Ngithanda kakhulu sibheke kakhulu sigcile kakhulu namhlanje kwindaba yeBhayibheli. Liyini iBhayibheli? Ngithi liyini iBhayibheli? Liyizwi likaNkulunkulu na? Labhalwa nguNkulunkulu na? iBhayibheli bantu bakithi abahle. Sizabheka silamaBhayibheli amaningi imihlobo lemihlobo ehlukile. Sile Quran iBhayibheli lamaMuslim, sile Torah iBhayibheli lamaJuda, sile Bhayibheli elingcwele, sibe le King James ahlukahlukene amalenga nje amavision. Othola ukuthi lapho ihamba-hamba sometimes ungabheka iQuran iyaphikisana leBhayibheli elingcwele, kula lapho ehamba siphikisane khona. Ubheke iJudaism kula lapho esihamba lazo siphikisane khona. So iliphi kahle-kahle iBhayibheli elibhalwe nguNkulunkulu? Bantu bakithi iBhayibheli alibhalwa nguNkulunkulu, alikho iBhayibheli elibhalwe nguNkulunkulu. iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ama-academic, bebhala ngendlela uNkulunkulu azambule ngayo kuso leso sizwe kubaprofethi babo. Babhala ngemilandu yabo langendawo zabo uNkulunkulu azambule ngayo kubo leso sizwe la through kubaprofethi babo la kuzindawo zabo. Niyangizwa bantu bakithi abahle? So thina kithi iBhayibheli is a book of wisdom. Kukhona okuhle esingakuthola kuTorah, iBhayibheli amaJuda. Kukhona esingakuthola kuHoly Bible, iBhayibheli lingcwele. Kukhona esingakuthola kuQuran, iBhayibheli lamaMuslim. Okuhle okungasakha, okusigayida, okusenza sibe ngabantu abangcono. Kukhona esingakuthola thina, yikho sithi is a book of wisdom. uNkulunkulu kazange abhale iBhayibheli. But abantu yibo ababhala, ama-scholars yibo ababhala imilandu ngendlela uNkulunkulu wazambula ngayo kuso leso sizwe. Lathi singabantu abamnyama Africans, uNkulunkulu nathi uzambulile, uzivezile, kodwa emlandu wethu awubhalwanga. Uzisambulile Africa, uzambula uNkulunkulu ngomoya, ungumoya, uzambula ngokomoya, kodwa thina emlandu wethu ayibhalwanga. So okuhle esikuthola kulama kuyasakha nathi siya, kodwa usazambula uNkulunkulu lamanje ngokomoya, uzambula spirituality ngomoya, ngoba ungumoya. Akazange acine ukuzambula. But konke lokho, kuwo wonke la maBhayibheli kukhona okuhle lathi okusakhayo, kukhona okuhle okusigayidayo, kukhona okuhle okusiponsini lathi siyakuthatha. Yikho sisithi it's a book of wisdom. Asithi ukuthi libhalwe nguNkulunkulu. Akukho iBhayibheli elabhalwa nguNkulunkulu. iBhayibheli labhalwa ngama-scholars, ngama-academic, nguNkulunkulu. Akakho lapho uNkulunkulu wabhala khona iBhayibheli. But lezi ezinye izinhlanga zaba le wisdom, zakwazi ukubhala ngemilandu yabo langendlela uNkulunkulu azambule ngayo kubo bakwazi ukubhala ngabo lendawo zabo laba prophets babo lakithi uNkulunkulu ezambulale lakithi ngapha Africa ube zambula umhlaba wonke kazanga zambula endaweni eyi-1 waye zambula umhlaba thina sibhalanga ngathi ngiyangizwa abantu bakhe yebo kwabhalwa nge-Egypt ngoba e-Egypt kwakulabantu babo yikho babhala ngayo i-Egypt kodwa uNkulunkulu bezambula umhlaba wonke kazanga zambule kusizwe thizeni uzambule emhlabeni wonke ngoba uNkulunkulu ngumoya uzambula ngokomoya usaqhubeka ukuzambula ngokomoya uNkulunkulu bantu bakithi abahle sibonge sihlo iyezulu sihlo ehlambulukile emfihlweni wakhe uNkulunkulu wokhokho bethu wena obuzambula ngomoya usazambula njalo ngomoya uyimfihlo ufihlakele mdali asikwazi ngomqondo indawo yomhlili into zomhlaba asikwazi ngenhliziyo indawo yemizwa kodwa kumele sikwazi ngomoya ngoba ungumoya siyakhuleka mdali ihlo yokukhanya sikubonga sikudumisa sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana Busani Sfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungami Linkomo ungadinelwa kusasa.
Kuhlelo lwabatsha namhlanje ke sikhuluma loThemba Dlodlo yikho nangale kule South Africa. Balohlelo abaliqhubayo ukuthi sizwe ukuthi uhlelo lolu kuthiwa kuyini. Themba siyakwamukela kuhlelo baba.
Ngiyabonga thube ukwamukela ehlelweni.
Yes, sizokuthiwa lilo hlelo lwenu akusitshele ngalo olokuthi hlonipha uyihlo kumbe into enjalo.
Uhlelo olukhona ngolokuthi njengoba liyabona abantu abayahlukunyezwa ezindaweni. Abantu bayachaywa bayenziwani kwenziwani phezu kwabanye abantu akusela muntu ocabangayo ukuthi umuntu uze uhlungu la umuntu legazi so-ke abantu bangaphandle abasizi babo baphila ngaphandle kwamazi sebebona ukuthi ngono kube lohlelo lokuthi olo mzali wakhe omazi ukuthi uhlukumeza abantu amtsele ukuthi baba ungahlupha abantu mama ungahlupha abantu izanibani nabi ungahlupha abantu iyo into engibona ukuthi izasiza kakhulu ekwehliseni udlame kakhulu ngapha emhlubulweni wethu welandebeleni.
Ye, uhlelo lolu singathi lizalwethula njani? Lalo lisenza njani khonapho?
Lusaqala umbanga ukuthi kusazoba lo mhlangano thizeni ngelimlanga. Ungakuzwa ukuphetha manje ngoba siyakwazi ukuthi njengoba khathesi silinde ukuthi kube lokhetho lizabuya. Sesifisa ukuthi kube lukhetho oluthi umuntu laye azikhethele ukuthi ufuna ukuvotela bani. Hayi ukuthi afote ngentando yokwesaba.
Ye, ubona ngazani kulabantu abaningi kanganani abasekela khonokho?
Babili bathathu abaphikisana nakodwa-ke baningi kakhulu abantu abahambisana lokuthi asikhuzenini abazali bethu abahlukumeza abantu asikhuzenini kungenzeka uzalwa leyo veti umkhuze yebo wayi lweli impi yenkulu-ke kodwa-ke simkhuze umuntu le-choice yakhe njengoba siphila so azikhethele akufunayo empilweni yakhe ungafosi umuntu ukuthi yena aphile okufunwa nguwe avotele ibandla elifunwa nguwe manje bayachayiwa abantu okumangalisayo ukuzwisa ubuhlungu ngapha emhlubuleni yemathonilendi esouth
ye phose lokugcina ba
elokugcina ngelegcile ukuthi khona abantu uyazazi ukuthi umzali wakho uyahlupha umcele umkhuze futhi hayi baba into eyenzayo bayikho right yekela ukuhlupha abantu labo bale-choice yabo bazikhethele abantu impilo abayifunayo bayekele ungafuni ukuthi bebe lokwesaba endaweni bephila
ye lo-ke nguThemba Dlodlo kuhlelo lwabatsha sibonge kakhulu-ke Themba ungathinela kusasa baba
ngiyabonga mhlakazi
kwezemidlalo uJoseph Njanji usethulela okwenzakale namhla eZimbabwe.
Sikhange le mpumela emidlalo yenguqu edlalwe namhla kwele Zimbabwe. Iqembu le-Islanders linqobele uLayo Chiefs nge-1-0. Iqembu le-Manyika Diamonds linqobele Harare City nge-2-0. Iqembu le-Triangle United libhaxabulele Tenex nge-4-0. Kuthi le-Cape United libe ngujikelo lokubhanqa 2-2 le-FC Platinum. Kwele Ngilandi iqembu le-Aston Villa litshaye le-Brentford nge-4-0. Ele-Leeds linqotshwe nge-2-3 nge-Fulham. Iqembu le-Southampton libe ngujikelo lokubhanqa 1-1 le-Arsenal. Kuthi le-Wolves libhaxabulwe nge-4-0 le-Leicester.
Usenjalo waye unozinti weqembu le-Islanders Football Club u-Edmos Banda uthi unezinti weqembu le-Wange u-Nedrick Madeya ulandela enyaweni zakhe ekubeni unozinti ojabulisa abalandeli bomdlalo wenguqu ngezenzo zakhe. UJoseph Njanji usethulela lolo daba njalo.
Edmos Banda udume ngesikhathi edlalela iqembu le-Highlanders lapha abesaziwa kakhulu ngegama elithi Mamkhwebu, njalo ube ngunozinto oyisiphoxo obesenza izinto ebezitshiya abalandeli bomdlalo wenguqu bebambe wangaphansi. Abaningi bebengamehlukanisi lonozinto legama lesibongo okufana lokwakhe owayebambela iqembu le-Cape United osedlala kwele South Africa, kodwa yena useleminyaka eminingi wathuthela eWange.
EWange ngihamba eWange 2008 and ngase ngabhusa khona lapho. So ngihlale eWange, angiye kuwase eWange because then
Usibanda uhambe eWange engunozinti kodwa ekuthatheni kwakhe umhlala phansi uqale ukuqeqetsha. Uthi sekunomehluko omkhulu nxa kuqathaniswa abadlali bakulezi nsuku lalabo abakudala.
Khathesi abafana khathesi bagijimisa imali, abagijimisa ukwenza ukudlala sebehambe emazweni. Bona bafuna imali, bathola imali sokuthengiyokwazi bafuna ukudlala.
Usibanda uthi sebesilela onozinti abadlala ngendlela epha isibindi abanye abadlali njengalokhu yena ekwenza ngesikhathi esadlala. Uthi unozinti weqembu leWange uNedrick Madeya unguye otshengisa ukuba engalandela enyaweni zakhe.
Mina ngokwami so far engike ngambona ungani uyenza ngani uNedrick. Uma ngayisegedini hayi awu uyafila sibilize someone lezi zinto azenza kanika iconfidence to other players ukuthi indawo ukeeper wesenza so why can't me do that and sekuthasa kunjani ukwenza and ama-keepers sibili eZimbabwe bonawo angaboni abangathi bangaphila kwistandard esasikishwethe like uMzondiwa Thulambadari uMzazi kungaba namakhipa.
Umamkhwe kube ngomunye wabaqeqetshi abaqeqetshe iqembu leWange lonyaka, njalo uveze ithemba lokuba lizahlala kusigaba se-Premier Soccer League okweminyaka eminingi elandelayo.
Khathesi sokuright because sasibhiliva ngokusebenzisa abantu abadala and now sesibona ukuthi kadesingasebenzisa abafana abancane iyaphambili ngoba abafana abancane balesithi abadala isposition play 15 minutes 20 minutes okunjani sokuphelisa yikho sasikhulelwa khona bona. But for now, I use the different people of Panamanian, even in Premier League.
Usibanda uke wazibamba esidukwini kwemidlalo edlula amachumi amabili ngemva kokusuka kwaBongani Mafu owayeseqhatshwe kuqembu leNkezi Platinum Stars. Uncedise uTry Ncube ekuceneni kwesizini, yona ephele iqembu leWange kuyilo eliphakamise isicoco seligi kanye lenkezo yeWafa Wafa. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singakugqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Bathabe okumangalisayo ababandla le-ZANU PF kulandela ukunqoba kwebandla leli kukhetho lwama-by elections. Abakumabandla aphikisayo bathi ele-ZANU PF lethusele abantu kungakenziwa ukhetho. Inkampani yeZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi isizavumela abantu ukuba behlawulele umlilo kagetsi besebenzisa idola leMelika kumbe eleZimbabwe. Ngingakhohlwa ukusithumela incwadi zenu ze-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 03 +1 Naso ke inombolo siyaphinda njalo +1 202 465 0318. Singakhohlwa njalo le email yethu studio7@voanews.com. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngolivalisa ngumthembo Sithemba uGibbs Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.